Senga namasiva
we senziwe manje
ngelo baba mkhulu
kuthe lo masiko lokuphila kwabantu sizo zonke namhla sikhangela udaba lomlamo kambe umlamo ngubani lapha ekhaya ake sizweni ke uMadube usakhile line ukhona ngale ke kule Botswana lo baba umnqondo banzi Magonya ukhona ngale ke eBritani lezincwadi zamasiko esintu umlamo lapha ekhaya ngubani Madume
ngisintu unqanthe ngathathwa njoba ngithethe abafowethu usisi wami kumna wami ngilandele umlamo ngathi umna wami vele ngisintu umlamo ubaba lo ngithethe
Magonya
yebo umthembu
umlamo bani lapha ekhaya
hayi lami ngiyalibingelela abalaleli njengoba uMadube ekutsho umthembu umfo wabo kaMadube omncane owesintwana kungakhathalekile ukuthi uphuma mphume loMadube kumbe ngabantwana abazalwa ngamajaha ingqe engomncane kuMadube engowakoDube ephuma ekhalweni lwakoDube umlamo
ehe pho uMadube lapha ke umlamo kaMagonya kumele ukuthi baphilisane njani
ube ngumuntu oba very close to uMagonya aphinde abe very close to him niodadewabo kodwa lezi zinto ngangizibona zisenzakala ngesikhathi esesidlulekiswa isikhathi esesikiso kathesi ziyenzakala ngendlela enhle ziphinde zenzakale ngendlela engarayitha umlamo yakwasuba umlamo sibili ibe too close lo babayabe ngithethe esendlini kungabi lenye into nje oyicabangelayo umlamo uyaphinda futhi abe umlamo abe too close lo babo ngithethe endlini kuze kugcine kuzala umntwana kugcine kubuya umntwana ekhaya nxa ususithi uyadiscover uthole ukuthi hayi umntwana vele uvela khona apha ekhaya umlamo lapha abe hambe khona uright akakho right njalo ekuzeleli kakhulu kuloyinto eyabe ethe wamthatha lapha ekhaya
Baba Makoy.
Yebo mthembu.
Umlamo umenjani kolapho ke? Nxa sugangele yena wena ngakho.
Hayi, ngiyakwazi ukuthi ufuna ngikhamata agobhoza mthembu. Hayi kunjalo mthembu. Uyabona njengoba uMadube kubeka. Nxa ngingalamuza futhi ukuthi nyabe ngibambe ibele. uMadube akuchoyo ukuthi kwezinye insuku kuyenzeka ukuthi umkakhe abambe umlamo ibele ligcine liphuma uchago yikho akujoye ukuthi kwezinye insuku uyawuzibonisa kulo mntwana ekhaya kanti-ke khona akusinto embi Dube ikakhulu nxa kuyukuthi wena baba olapha ekhaya kuyinto oyikhuluma nomkakho ukuthi kawufuni ukuthi ilifa liphume liyedliwa ngesinye isibungu phandle nxa kuyukuthi kulesidingo sokuthi ekhaya lapha kube lomunye umama wesibili okube nesithembu ungakwenza lokhu kodwa kuyawumela ukuthi kube yinto oyikhulumisana lwangwakho likuvumelayo
Madube ungakumela lokho
hayi
indawoangike
ngikwazi ukukumela umlam ukumela kuhloniphe umuzi wakhe phinde ahloniphe umuntu enihlala naye umuntu engihlala naye naye engakhambi bambi ibele lize liphuma uchaka ukubamba ye wakungokwakudala sazi ukuthi abadala babebamba njani babe libamba kungabi neyinye into eyenzakalayo but owakhathi esisibili uyabamba sibike ichago luze liphuma
sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo silo mama usakhile line uMadube lo baba umnqondo obanzi Magonya lezi zingcwethi zamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo